Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 18 Zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalomkhuhlane ngoba ususabelele ilizwe lonke jikelele.
Kona phela khona Chris kule mizi yabona emihlanu eyisithupha osokuphumela egcekeni kwakwaziwa ukuthi babanjwe ligciwani lona lele le corona.
Kambe othiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonileya wababulala ngokulumathisa indlu empandeni esigabeni semangwe engaba ephelele engqondweni kumbe kuyagula.
Uvele mina kangiboni ukuthi uyagula. Wayehlela into yakhe, wahamba eSouth Africa, wahlala. Indaba singizothiwa bulala abanye abantu khona le.
Ukhetho lweUganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungaphasi fundo bani uZulu weZimbabwe.
Fundo esikhona sokuthi ke njengamabandla aphilisayo kuyabe kuqhakathekile ukuthi singene lathi kuma stronghold nalawo ukuthiwa ke ngama ruling parties kakhulu ke emakhaya kube losekelo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalomkhuhlane ngoba ususabelele ilizwe lonke jikelele. Izolo ugatsha lwezempilakahle luthi kulaba ngamachumi amathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amathathu 321 babanjwa igciwane le-coronavirus. Njengensukwini iHarare yiyo ebelabantu abaningi abedlula ikhulu 118 abatholakale belegcikwane leli kwabhubha abalichumilane 14 kuleli dolobho. Kuthi ezinye izigaba zelizwe zaba lamanani aphansi ababhubhileyo kumbe ukutholakala legciwane le-coronavirus. Kunani leli bonke abantu bathelelwe leli gciwane elizweni ngaphandle koyedwa obevela kwele Botswana. Kulabedlula amakhulu ayisithupha 640 abasinde emkhuhlaneni lo okulinani eliyisilinganiso esingamachumi ayisithupha 60.7% ekhulwini. Isigaba seMatabeleland South ngesinye esesihlaselwe kakhulu yileli gciwane. Sixoxe lomela lesi sigaba edalela eParliamente uNkosazana Lindiwe Maphosa. Saqala ngokumbuza ngokuthi unjani umumo wezokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulesi sigaba.
Gciwane le-corona kathesi seliseduzane lathi kakhulu Chris, singakhangela silinganisa laliyana ababeyithi ligciwane elibamba abantu kwakuqala. Leyi ke ifezi hayi isiqoqodi yagqugquzela ngoba sokusenzakala eduzane lathi. Khona phe nihlala khona Chris kule mizi yabona emihlanu eyisithupha osokuphumela egcekeni kwakwaziwa ukuthi babanjwe ligciwane lona lele le-corona. So kathesi sibili hayi akusayiyo le ndaba yamafungafunga, ayisayiyonzwela kachana. So kuyinto esesiphila la esesihlala la esesikwazi ukuthi awubani usebanjwe i-corona, ubani usebhubhe nge-corona. Ngoba ungakhangela idlela abantu ababhubha ngayo sibili hayi iyashaqisa umzimba and sokusethusile lathi ngendlela emangalisayo. Sesilahlekelwe sibili ngabanye abantu kade beseduzane lathi kakhulu ikakhulu nxa ngilokhu ngisakhumbula lakathesi ukuhamba kwababa uMaduma ufuzwayo kulokhu kusezinhlizweni zethu kuloku kuguguzela njengabantu bamaThebeleland South.
Manje abahlaselwa ligciwane leli bayaluthola
hayi okwanga kathesi sibili kungazwakala ukuthi ubani ubanjiwe hayi bahle begijime khonapho khonapho Chris ngoba ngiyakhumbula nje umuntu wesemaduzaleni lathi uhambe nje ngizwa kuhle esibhedlela wafika watholakala ukuthi uteste positive hayi zihle zabuya imota zigijima zilandelana bathathwa bonke labatholakala kade bezivile bezoxoxa kumbe bezokwenzana ezilongo betholakale bekhonapho bathathwa bafakwa phakathi kwani kwezimota bahanjwa labo labo bayatestwa so mbona ngani hayi iresponse okakathesi ngani ingconywana sibili nxa ungathiwa usulalo kumbe usulibanjiwe bazama ngendlela zonke kulabanye sibilathe lanxa belibanjiwe bathiwa behlala emizini yabo beyenze i-isolation besemzini yabo khonapho so into ezenzakalayo ababa bengani beserious yiwo abahambe ezibhedlela but iningi lalabo esibaziwe esihlala nabo hayi kuthiwe kaba-isolate besezindlini zabo and so far mbona ngani hayi uhamba ngendlela
abantu bona bayalandela na iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli
njengoba sengitshilo Chris ekuqaliseni into leyo esiyizwela khatshana ungacabanga kuhle kufezwane ikakhulu bekuthiwa ama-retainees abavela ngapha abavela ngaphi so bekusesekudeni kakhulu labantu kodwa kathesi njengoba leli gciwane selibamba abantu abakhonapha elizweni abakhonapha emadebheleleni south abangazange bayendawo hayi into leyo ingani sisethusa sibili njalo ama-numbers Chris ungakhangela i-iconnect iyathumeza kulaba abalama-iconnect numbers every day inani le-COVID eselithela abakhona elizweni so khona ukhana kwenza ukuthi khona abantu bethuke abantu beqalisa ukuzinanzelela ukuthi nxa umuntu ukhona lapha phakathi kwabantu uyagqoka i-mask ngengangiyena endaweni yokuthenga ukudla ama-supermarket ngibe nginanzelela sukuthi umuntu wonke abaningi akusayenzwa njengakuqala ukuthi umuntu begqokela i-mask ukubona umpholisa kathesi umuntu sekwazi ukuthi imaski igqokelwa ukuzivikela imaski ngeyokuthi khona ungatholani le gciwane so mbona ngani hayi ufezithulo yethusa abantu abaningi and abantu abaningi babhizi sebelandela imithetho yakhona
lo ngunkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMathebeleland South edalela ephalamende ubekhuluma ecingweni lestudio 7 eseGwanda wawahlukumeza abazali bakhe abakonleya wababulala ngesihluku sokulumathisa indlu empandeni esigabeni semangwe engaba ephelele engqondweni na kumbe ngumuntu ogulayo uLisani Nleya oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 wake waba lisotsha elalwa impi kwele DRC wabulala uyise uNicholas Kane Nleya wayeleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu 83 lo nina uMargaret Nleya wayeleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwembili 78 ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla
Ay gangi boni uthu ujahalo oyenza isigameko esingaka ungathuka ulomkhuhlane wengqondo ngoba laba abakibo asibezwanga bebika ukuthi hayi uphambene umbo ayiphuza amaphilisi umbo wake wayengutsheni umbo wathini umuntu nje ngombono wami uwavumela into eyisimanga ukubana yenzakale ngabona ke uyafana nje labanye abantwana abaningi bephiwa umthetho ekhaya kuhamba nezikolweni enzanini lokhu lalokhu bakhona abanye abathi mina kangikwezi khona lokhu lanxa kusuka ebazalini ebakhe ngibone ngathi isizathu sakhe sokuthi athi uloya wayeloya ngabazali waloya ngabazali bakhe kasisebenzi ngoba kazisebenzelanga njengabafowabo laba abanye ngoba siyakwazi ukuthi ithuba wayedlala ukuthi laye afunde enze lokhu afuna ukukwenza kutho ukuthi wavele wazitshela nje ukuthi naye isikolo kasoze aye njalo wasesiyangena esisotsheni wasesiba le ngqondo ukuthi nxa eselisotsha njengoba sasibabone nje lama amasotsha basuke bazitshela ukuthi bona bale ngozibindi gidi bangenza iloba yini kangiboni sibili ukuthi singathi lo umuntu ugula ingqondo uyazenzisa wavumela inhliziyo mina lawe labalaleli singeza ingabe yini singavumela inhliziyo
kodwa abanye bathi bona kunzima ukuthi sithi ngumuntu olomkhuhlane wengqondo ngoba kukhanya isihluku asenzayo lesi sasengeso umuntu oyabe ephelele ekhanda ecabanga ukuthi uzoya kwenza.
Yeah, wayephelele sibile ekhanda ngoba nanku sizothwa waqedile iminyaka engaba ngu-15 engabuye ekhaya efika kobulawayo ebanganini abuyele emuva. Nangu sengumuntu osethutsha eselungise ama-petrol bomb lani ukuthi azokwenza umsebenzi. Inhloso le into leyo yayisekhanda lakhe. Angiboni ukuthi ngabe wayegula sibili labafowa babengambonela icebo lokumelaphisa. Uyabona ungayilandela kuhle indaba le, uyabona ukuthiwa walungisa wahlela into yakhe ukuthi uzayenza ngalindlela waze wathatha ibhayisikile watshova amakhilomitha wonke lana eseqedile ubugebengu buthakathi loba benze ebazalini bakhe. Uvele mina kangiboni ukuthi uyagula, wayihlela into yakhe wahamba e-South Africa wahlala indaba singezothiwa abulala abanye abantu khona le xa wayevele ehlanya. Waba ngumuntu ohlela izinto zakhe, wathwala isetsheli wafaka izikhali zileza zisebenzisayo, wafika ngesikhathi asaziyo, wangena ngentuba yaziyo. Konke lokhu kukhomba ukuthi umuntu wayevele ehlale phansi wayehlela into le waze wathola le bhayisikile. Hayi, umuntu ophambene kaze kakwenze konke lokhu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Ukhetho lwe-Uganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungapha sifundo bani kuZulu weZimbabwe? Umongameli Yoweri Kaguta Museveni osebuse lelo lizwe kweminyaka engamachumi amanelane 34 nguye onqobe kukhetho lolu. Omunye wabakade ephikisana labo ngosakhulayo uRobert Kagulani Sentamu wazakala ngelokuthi Bobby Wine oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithoba minombili 38 nguye olandele uMseveni kukhetho lolu. UBobby Wine uthi uzaphikisa emthethwandaba impumela yalolu khetho ngoba esithi waqilibezelwa. Phambilini kwalolu khetho kwakulodlakela abasekeli bakaBobby Wine bebotshwa, abanye babulawa. Kulabanye abathi ukhetho lweUganda lolu lufana xathu lelweZimbabwe. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC Alliance saqala ngumbuza ukuthi sifundo bani singatholwa ngabeZimbabwe kulolu khetho.
Impumela yokhetho lweUganda iyadanisa kakhulu. Nginanzelela ukuthi ama-stronghold, bananzelela ke ama-stronghold e-opposition, ama-detector lawa, anjabo umsebeni lawa kithi lapha eZimbabwe. Bese besethusela kabantu, sinanzelela ukuthi ama-soldier betshaya abantu, edula abantu ke eKampala lakwamanye amadolobho. Kuyethusela ke abantu ke ku-stronghold e-opposition begcine bengavotanga. Bese kusithe ezindaweni ke lapho ke ama-detector ikhwalosekelo khona ekakhulu emakhaya. Abantu bahambe ngobuningi bayevota bese kuncedisa ukuthi ama-detector la awine. Isifundo esikhona sokuthi ke njengamabandla aphikisayo kuyabe kuqakathekile ukuthi singene lathi kuma-stronghold nalawo okuthiwa ke ngama-ruling parties, kakhulu ke emakhaya kube losekelo khona. Bese kusithi lapho esilosekelo khona sithembe khona abantu sibakhuthaze ukuthi baze bethuselwe kanjani, kodwa ke abahambe ke bayevota ngelanga lokuvota ngoba ke ama-detector lawo yindlela ekhangeleyo ukuthi abantu bethuselwe bagcine bangavotanga. Bese kusithi kwezabo ke izindawo ke lapho abalosekelo khona kakhulu emakhaya abantu bese bevota ke bese bewina. Lanxa nje kunanzeleleke ukuthi kuba khona ukuqibilibezela ke kuba khona ke singathi rigging ekubalweni kwamavoti khona lapho ke sokuverifya sokuzaannounce ama-results, yikho kujele ukuthi kutshintshwe khona indlela abantu abaye bevote ngayo.
Abanye bafananisa obencintisana lo mongameli Museveni umnumzana Bobby Wine lo Chamisa weZimbabwe, kodwa bese besithi kungani uChamisa yena kaqhubi uhlelo lokukhankasa olufana lo lukaBobby Wine. Wena ungathini ngalokho?
Kwele Zimbabwe, umongameli we-MDC Alliance uChamisa, siyakwazi ukuthi ke uncintise kukhetho lulodwa luka-2018. Simbonile ke ukhankasile okuzwayo ke wangena ebantwini wenza ama-rallies kwaba le ndlela eziningi ezokuthi abantu ke bakhuthazwe ukuthi bavotele ke ibandla le-MDC Alliance. Yebo kambe singamfananisa lo Bobby Wine uqondile ngoba bonke bangabantu abasebatsha esikhangelele ukuthi ke ukusasa ke amazwe abo ke ingaba sezandleni zabo kwinto enhle naleyo. Kodwa ke asineke ke sithi uChamisa kazange ke akhankase njengoBobby Wine ukhankasile sibili okumangalisayo. Njalo ke kathesi sikhuluma kunje uselungiselela ukukhankasa kuka-2023. Sinanzelela njalo ukuthi ke ukukhankasa ke kuyashiyana amazwe ngamazwe, awuyeke ukuhambelana indlela ke okwenzakale ngayo Uganda le ndlela okwenzakala ngayo eZimbabwe kule ndlela ke sikhankasa ngayo esibona ngazathi iyasebenza kakhulu. Yikho kayo kaChamisa ukhankasile silo ngo-2018.
Umnumzana Edwin Dlovu ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. This is what Sipuma, a voice of America, at Washington, D.C.
Ugo manje, ngesikhanye leziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa kwaBulawayo aseza sebenzisa imota ezilamatanka amanzi abayo ukucitha abantu abangafuni kulandela iziqondiso zokwenqabela ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kulandela ukubotshwa kwabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi, 10,000, abakade besephula lezi ziqondiso elizweni jikelele kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi inkampani kamnumzana uBhadaha Moyo wayengumphathintambo wezempilakahle yetheswa umlandu ngokuthengisela abantu izatifiketi zokuthi umuntu kalagciwane le-coronavirus yena engahlolwanga. Leli phephandaba lithi inkampani ye-Closed Clinical Diagnostics ibisipha abafuna ukuya phandle kwelizwe izatifiketi lezi ezokuzibazela. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibona, sanibona nabantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Ayi, mina angazi ukuthi izani uPF kumbe yezwa kuthiwa khona ukuhlukumeza abantu ngale ndlela yikho ukubusa ilizwe. How can uthi uphilise abantu ngale ndlela le? Uqeda uzibiza ngo president uClean. Kambe lisho ukuthi ojobuzikhala laba nabo Hope Lesingono labo Faith Ayimayere lisho ukuthi ngabantu ababotshelwe ukuqamba amanga nje kuphela, into abayibotshelweyo ngeqiniso. Ayi, mina le nto angi-understand ukuthi babotshelweni kahle kahle. Ukuthi ungabe uphela umuntu i-internet ukuthi uqamba amanga, what more izanu PF yona ebulala abantu emini langalichisa. Izanu PF e-corrupt izikhohlakala, akula bantu abakhohlakale njengezanu PF. Ayi, usho ukuthi khona bakhona abantu ababenza icala eledlula abantu bezanu PF. Ayi, mina ngi-understand. Phela izikhohlakali zakuqala izanu PF. Umnanga boyisi sikhohlakale, buka uqeda bamba imota imali manje inkunzi. Imali uyithathile yonke. Labo bantu ka babotshwa. Angeke uze kuthiwa khona kulo muntu wezanu PF obotshiweyo. Nampa lo mama owatshontsha igolide lemuli kamnangagwa yonke iyatshontsha. Akula muntu ongakwaziyo. Iziphathamandla zezanu PF zonke ziyatshontsha. Angikaze ngizwe ukuthiwa sikhona even lesisodo ezibhantintayo. Kodwa ngendlela laba abantu ababotshwe ngakhona inyawo lezandla. Hayi, kodwa lo mbuso kamnangagwa lo mubi. Yazi into eyenziwa abantu bezanu PF mani. Usho ukuthi khona ungabophela abantu inyawo lezandla i-internet ukuthi baqamba amanga.
Hayi, uyabona isikwadi lesi sabochuma lapho gawulelese sezanu lesi. Ah, manje situation esikhona manje eZimbabwe manje vele sokufana nomuntu vele ofuqa ibhari brugwelisiwa ngapha ngapheli fluency twenza ma vele into zakona vele azisakhambi. So but kufuze bechaze ukuthi kuyenziweni ngwabala phela kibathi izinto ziright. Abeke bechaze phe ukuthi manje bona badlala ngapha eZimbabwe lati siye khona.
Salibonani basazi abahle baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke sisesikhathini esinzima kangaka se-COVID bakithi. Sithwele nzima, mfuna nje ukukhuluma okuncane lapha ngokwenzakala kumazubco. Ngivumelana lo baba othi akula ma sanitizer kumazubco. Mina ngisuke eGobulawayo ngezubco ngisiye eGwanda, angizange ngibone kusanitizer. Abantu baminyana, akula umuntu okhangelayo, abakwamukelayo kuphela imali yomuntu ongenayo. So okusimangalisayo ukuthi kambe imota zabantu zivalelweni, lamakhombi lamabhasi abantu avalelweni, ngoba nakwa kahulumende ayiwo ukuthiwa afanele athwala abantu ngesikhathi se-COVID abasanitize. Akula nto abayenzayo ebhasini. Sibonani umkhuhlane omningi vele sizawuthatha emabhasini kahulumende nalawa. So ngibonani ayi kunzima lokhu bantu bakithi ukuthi sizabulawa ngumkhuhlane, sibulawiswa nguhulumende ngoba amabhasi akhe awasanitize abantu. So kungcono ukuthi laye avale amabhasi kumbayekele abantu bazihambele intando yabo, ngoba akula nto eyenziwayo. Abantu baqhubeka besifa ngendlela emangalisayo kulolela. Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke. Siyalithanda basakazi bethu ngokusisakazela indaba ezimnandi lezibuhlungu ngelizwe lethu leZimbabwe elingalungiyo. Ngifuna ukukhuluma nje kulobaba lo okhuluma isiZulu sakhe lo othi yena uchamisakala balandeli, kanti ubaba lo uhlala kuliphi ilizwe. Ngiyazi ukuthi ukhuluma eseSouth Africa, kungakho engababoni abalandeli bakachamisa. Sikhona thina sibaningi kakhulu baba, sibaningi kakhulu. And okokuthi lanxa kungavotwa kusaza kungarigwanga ama-elections siyawina. Wena olandelana labo makhuphe bakho laba labo Monzura, ngodukile utukile baba. Buye ekhaya iphathe labalandeli ngekajamisa, yiyo kuphela iphathe esatshwa izandu eZimbabwe. Ungazikhulumeli isiZulu sakho lapho ukhuluma into ezingelangqondo.
Liyakuthona basakazi bakaStudio 7, silesicelo ngempela. Into eyenzakala lapha eZimbabwe angathi yabheda. Kulo mpolisa lo ohlalaza ahlalele egangeni enza i-roadblock emgwaqweni yezindlela le eziphandlulwa ngabantu lo abamthumisisi kurongo. Empeleni amapolisa ngamapolisa kumbe ngamasela, emthunzini uneshabhini kuthiwa kule COVID, kodwa abantu endlini yakhe kuhlala kulo tshwala, kuthengisa utshwala. Yena nguye le mvumo. Emgwaqweni lapho uthatha imota zabantu bakhiphisa amayusa. Sicela lisikhuzele lo mama uMrs Rombo lo osebenzisele enkulumane, ngoba abantu bazagcina sebengasamhloniphi ngento ayenzayo. Uyabheda lo mama lo. Thatha imoto yomuntu athi angayithatha akufuna imali eningi, funa bo-$800. Umuntu odizisa njani nalo? Imali yona le iya ku-government kumbe iya kuphi? Dizisa amayusa imoto zabantu afuna inkalakatha zezimali, abantu bathathela ama-100 yusa, R500 suku zonke ezahlale negangeni. Sicela lisikhuzele lo mama lo.
Lawo bekungamazwi enu Lina, balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, abezomvikela elizweni jikelele bathi baqaphele udlakela olungaqhamuka ngasiphi isikhathi phambilini kokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden ngolwesithathu. Lokhu kulandela udlakela olwaqhamuka esigodlweni iCapitol lubangelwa ngabalandeli bakamongameli Trump. Izolo kwamanye amadolobho kubikwa bekulamaxuku amancinyane abasekeli bakaTrump betshengisela usekelo lwakhe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukugcotshwa kukamongameli uJoe Biden ngaphakathi komphakathi wamasotsha amabutho angafika inkolongwane ezingamachumi amabili lanhlanu Kutshengisa sibili ukuthi ilizwe lemelika selitshintshile aliseyilo lela kade lisaziwa ngokungathiwa i-smooth transition ukwenza nje izinto zingakhathazi kungabele nokuhlukuluzana ngenxa yamandla. Kutshengisa ukuthi sokuphelile kakusela kuthembana njalo futhi lo mhlaba wonke ukubonile ukuthi hhayi kukhona uhlupho lapha ekhaya ngoba uhlupho olokuthi okungathiwa i-domestic terrorism ukuthi umvukela wangaphakathi ususo yiwo osu sesabeka ukwedlula lokho akade kusesatshwa okuvela ngaphandle. So yeah, kubi kakhulu.
Umongameli Donald Trump usesuka esihlalweni njengomongameli onjani ngokubona kwakho? Umongameli ozaba ngomunye esingathi kumbali yelizwe leMelika ube nguye ukugcina ekwehlulekeni ukubusa njalo lesimilo sakhe, usibona njani?
Yeah, umongameli Donald Trump kakhulu wehlulekile ukubusa ngenxa yokuthi wehlukanisa abantu, wabehlukanisa ngamhlobo, wamakehlukanisa ngazo zonke indlela ongazehlukanisa ngayo abantu. Uchiya abantu bezakazi leMelika bengamaqembuqembu amancane afuna ukuvukelana. Yiko kwehluleka okukhulu lokho ukuthi yena othole izwe libambene ngaphansi ko-Obama lalabo abadlelileyo, kodwa yena wenze ngendlela zonke ukuthi abantu bavukelane kuze kube lanamhlanje sitsho anti sitsho ukuthi kakwazi ukuthi kuzohamba njani mhla kugcotshwa lo ongenayo.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le-Ohio.
Sakala Sakala sane sone khuluma sase sawubona nathi wela yethu. Sakala Sakala sane sone khuluma abamhlophe sase sawubona nathi wela yethu. Coronavirus
Church.
Coronavirus kills.
Oh yes.
Coronavirus is real. COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time and the greatest challenge we have faced since 1937, World War II.
Thousands.
Thousands and thousands of souls departed. This pandemic is moving like a wave from Asia, spreading America to Africa.
We
are now experiencing global shutdown, causing social, economic, and political crisis. Everything is upside down. No more institutions of learning, sports, travel, and entertainment.
Every day,
people are losing jobs and income, with no way of knowing when normality will return. Families and families are crying and praying for mercy.
Brothers and sisters,
be ready to fight COVID-19.
Church.
Be ready to fight a good fight of safety. Prevention is better than cure. Be safe, be alert, be smart, be prepared. Inform yourself about it. Coronavirus is dangerous.
Sase
sawatola makapavuzayo sawubona sawubelethe emhlabeni sawuzwangendle.
COVID-19 ingoma yendosakusa
sawuzwangendlebe sase sawubona
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje. Kesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi ukwehla kwenani labasinda umkhuhlaneni we-COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalomkhuhlane ngoba ususabelele. Kambe othiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonileya wababulala ngesihluku engaba ephelele engqondweni kumbe umuntu ogulayo. Ukhetho lweUganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungaphasi fundo bani uZulu weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.